kathesi indaba kabona le isisifa isisibonise okunenye ukuthi kulo kule doti eyenzakalayo kakwenze iaudit for example in terms of amafama ona lawo ukuthi bekubonakala ukuthi uzivani lozivami ulamafama mangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye party state conflation bekusetshenziswa iadvantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just command ukuthi no ngifuna iplazi leli no sifuna iplazi leli kabangaki abantu abathathela amaplazi kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga le ukuthi wathi umuntu athenga iplazi ngemali yakhe kodwa uBethi Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplazi bangaki abantu abathathela amaplazi ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi ayisiyokamgabe labantu bakhe kuphela kaku-investigate izanu as an institution kusukela kumnanga kwaphezulu khona ngale sikhuluma ngendaba ye-gold mafia le ehluphayo
kulezinsukubengisathi
ngifuna ukufundisa udadewethu into tayinhlonipho yikubona nje nxa ngikhuluma ngomkhokheli wabo bengisithi ubaba uChamisa ngoba umncane ngama-age kimi kodwa ngenxa yokuthi lesikhundla sokukhokhela abantu ngimuthi ubaba uChamisa ngicela la yafunda ukuthi nxa ngikhuluma ngomongameli umdala ulaye kathana kathi ubaba umnankagwa yisisintu phela nami singabantu sivela esintwini akazi ubena umbe mhlawumbe kavele esintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khonokwalo ukukwenza yiko obonisa ubana hhayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibhenefithi amaphathi ethu whether izanu p f kumbe i-triple c kumbe izaphu kumbe i-m r p kubhenefitha izikhwama zabona laba abantu aba besenza khonokhwalo nxa bekwenza njengezikhundla zabo emabandleni nalawo wenza izanu p f be-triple c akuvezwe egcekeni kufakwe lapha umuntu abethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze ukuthi kona amabandleni lawo afele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi belokhu benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenza yikho ngithe mina thina njengezanu p f sile code of conduct esibhayindayo ukuthi wena njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala khonapho ngumama ngamafutshane sibili kakhulu phosa lokugcina khonapho
yebo ye ku-right sibili ukuthi umuntu nxa ephambanisile kumele ajeziswe umuntu lo muntu oyabe senze ubugulikiki kumele ajeziswe kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni even lakithi ku-triple c kunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo and kulezinto ezithize esizenza ikakhulu nxa sikhangela la ku-candidate selection khona lapha sibona ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama-allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hhayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhe labantu.